Makhanda ubhoda ezibedlela lemakolitjini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanganweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrade, I can die for you. I prepare to die for you. If you are under attack, I prepare to die for you.
Kuvele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nationality, your national serious as a people.
Mfazi lo sufulile.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanjwa anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hayi, kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Ikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli bandlela ubusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alinamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kayilaleni i-state has got land, so nxa kuyenzwa okwe-land kuma-state institutions, kuyenzwa kuma-public service, kuma-public servants, it must be done in public public service commission. Yibo abayi-in-charge ngezinto lezo. Ikampeni ye ubi lokhu vele kunjalo, vele i-ZANU ihlala injalo.
Intsha yebandla le-ZANU-PF kobulawa ithi jabuliswe amazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le-ZANU-PF.
Ukutsho ngu-chairman wethu ucomrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobha amakhansili ukuthi anike kontanga istendi kumba bafasilitele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi, kodwa nxa ikhansili ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala bonafana, bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi lizwe liqhubekele phambili. Uhlelo oluhle olungasolo ekhampeni kodwa lokuthi luyempha wontanga.
Omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Yinto enhle kakhulu ukuthi sithole ezamayouth sithole ama-stands, but inkinga yokuthi ama-youth, i-majority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona, so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo, njalo umgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele e-Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.